Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyalambulela kuStudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 14 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubuye ethwale imota zamapolisa angani ke isigilamkuba esabulala abantu. Lokho kwenzakala kodwa kunabantu bezamsepha ababonakale berekodiwe kumeeting Midlands.
Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-TRCC umnumzana Job Sikhala ulethwe emthethwandaba ngendlela echiye abaningi bebambewa ngaphansi namuhla lapho ayetheswe khona icala elitsha elokuvimba uphenyo lwamapholisa.
Ukuphila sokunzima ezikolo, sokunzima, i-school fees iphezulu, amarenti ayadula. Abazali bahola imali ezincane, so konke lokhu ku-affecta umntwana esikolo sesehluleka nje ukuthi la yenelise ukudla.
Kuqhutshwa umhlangano wokucebisa abesifazana ngendlela zokuzivikela kundaba zokuhlukuluzwa ngokocansi. Abamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa lamanye amalunga ezanu-PF phezu kwenkulumo abathi ziphehla udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba sezengeza West edalele parlamente njalo engumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-TRCC umnumzana Job Sikhala umiswe enkantolo njalo namuhla esetheswa icala elitsha elokuphazamisa uphenyo lwamapholisa kudaba lokuthunjwa lokubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali. Usikhala ulethwe emthethwandaba ngendlela echiye abaningi bebambe owangaphansi. Imota yamapholisa abekuyo ibilamafastela angakhayeliyo njalo ize ikatshwe ngeyamapholisa ohlangothi lwe-riot. Usikhala kuthe kumele aphenduke emthethwandaba kuleli cala ngenyanga ezayo. Kodwa uzaphindela emthethwandaba njalo kusasa kolunye udaba abhekane lalo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Leli cala elitsha libikwa lingelisekelwa ngokufanayo lecala lakhe langaphambilini elokutshotshozela udlakela. Abakade besemthethwandaba abagoqela omunye wabasekeli besikhulumeli se-TRCC umnumzana uStalos Gift Siziba basole kakhulu indlela usikhala alethwe ngayo emthethwandaba kamantshi.
Ubuye ethwale imota zamapholisa angani ke isigilamkuba esabulala abantu. Lokho kwenzakala kodwa kunabantu bezamsepha ababonakale berekodiwe kumeeting Midlands bekhuluma ngokuthi uChamisa kufanele bulawe.
Amagqwetha amela usikhala kulolu daba awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jeremiah Bhamu lonkosikazi Beatrice Mthethwa bathi osekusenziwa ngamagqwetha kahulumende kuyikwehlukanisa umthetho munye. Ubhamuthi amagqwetha kahulumende la athembela kuvidiyo inye abayisebenzisa ngesikhathi ebotshwa usikhala kunyanga yephelileyo ecaleni lakhe lokutshotshozela udlakela. Ecaleni lakhe lakuqala amagqwetha kahulumende ethesa usikhala umlando wokutshotshozela udlakela esithi uZulu labalandeli be-TRCC kwakumele baphindisele imfa yomunye wabalandeli baleli bandla unkosazana Mo Blessing Ali owenyathime koseke owatholakala efile ngemva kokunyamalala ethunjwe ngababecatshangelwa ukuba bengabalandeli bebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe wafunyanwa uqunywaqunyiwe waba yiziqephu ezintathu. Kwabotshwa omunye wamalunga ebandla leZANU-PF uPius Jamba esetheswa icala lokumbulala ngesihluku esikhulu. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe ogoqela umnumzana Mlindelwa Mancitshana ziyakusola lokho kwenza kwahulumende.
Le yindlela engalunganga, le yindlela engaqondanga kusenziwa nguhulumende, yena owathi usetshengisa umehluko kulohulumende omdala. Kodwa siyabona lokho esebenzisa ama courts ukwethusela abantu.
Ngakolunye udaba obelusemthethwandaba we-Magistrate Court lamhla, umantshi u-Magistrate Stanford Mambanje walele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, umnumzana Obed Masaraure, ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibheyili. Umantshi uMambanje ubikwa ubelokhe edlala umacatshelana edabeni lukaMasaraure kusukela ngolwesibili, lapho ake waludlulisela phambili lolu daba esithi luzongeniswa lamhla ngezikhathi zabo 9 ekuseni, kodwa saguqulwa isikhathi kuthiwa luzongena ngemva kwehola lesibili emini. Isinqumo size sethulwa ngemva kwehola lesine emini yantambama ekugqitshweni komsebenzi emthethwandaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje, abanye bathi ibandla leZANU-PF litshotshozela uDlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele idale leZANU-PF Politburo izolo ukuthi bazajezisa kabuhlungu abamabandla aphikisayo athi batshotshozela uDlakela. UGibbs Dube uyalandisa.
Kulabanye abantu abasola okwenzakala eZimbabwe okhahlanyezwa khona abaphikisayo. Omunye wabo ngumnumzana Thandazani Moyo okubandla le-Freedom of Rights Under Sovereign.
Kuningi okusamele kwenziwe ukuthi sivikele uDlakela njengoba sisiya kwezokhetho ngo-2023. Okuqakathekileyo kusemqoka sibili ukuthi sihlale phansi njengabezombusazwe sikhulumisane, sibonisane ukuthi ukutshintshana kwamandla kumbe ukutshintshana kwe-power kakusoze kutsho ukuthi sesiyizitha, njalo kakusoze kutsho ukuthi abanye kasoze bafile sefu elizweni. Ukusho nje ukuthi kuzobe kutshintsha ubukhokheli. Yikho njalo nje kumele sibe lengxoxompikiswano kakhulu sibili nalabo abasembusweni ba-understande ukuthi i-political violence kumbe uDlakela kakuyona indlela yokulungisa izinto elizweni. Okwesibili njalo kumele sibheke kakhulu kwintsha, ama-youth, indlela abaphatheke ngayo, njalo indlela asebengene ngayo kwezoDlakela, ngoba yibona kanye abayenza uDlakela lokuthayana babulalane bayenza okuhlukileyo. Ngabantu abasetshenziswayo ngoba bephila esikhathini esihlukileyo, njalo bephila impilo ezinzima. Kodwa kuqakathekile ukuthi sibe le ngxoxo kumbe sibe le mfundiso kwekwintsha, sibabonise ukuthi hayi, ukubulalana lokuthayana kakusoze kusize.
Umoyo uphinde wathi
kakusoze kubanikeza imisebenzi, kakusoze kubanikeza ukudla, bazabe belonke behlupheka. Kuqakathekile ukuthi sizwane labo, sikhulumisane labo, njalo sibabonise ukuthi singaphila kahle kahle singaba amabandla ahlukeneyo, sisenze imbusazo ehlukeneyo, siphile elizweni elilodwa, sijabule, siphila ngempilo enhle. Okokugcina njalo okusemqoka ngokuthi kumele sibambane njengoZulu waseZimbabwe sonke, silwe sithi hayi, uDlakela kalulungelanga ilizwe lethu.
Umnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi
uera kubeke lo nhlupho zokubana ke iZANU-PF yethuke kakhulu ke ngohlelo lwethu lwemaphandleni olokumobilize lokukhulumisana labantu lokuronga umhlangano ke siqoqa ke umhlangano ngaphansi athi wathi ngamabranch lamasezi ezindaweni ezihlala khona abantu. So namhlanje ke ebuera lapho kube kulo Honorable Babe Motsiziba onguye obambeke uhlelo lwethu lwemaphandleni abayithi rural mobilization. Uhlukunyezwe kakhulu ngabantu bezanu befuna ukubana bemise imeeting, kodwa ke abantu esigabeni bathe siyaqhubekela phambili eBuhera, yikho imeeting yenzwe yaze yaphela.
Umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF uthi akumelanga kube loDlakela eZimbabwe nesikhathi sokhetho.
Abantu abayenza ubudlongudlongu lobo ngabantu nje kazana ababekwenza lokhu, kodwa abantwana babakhokhelile ehlozi, bakhokhele ngezikhathi eziningi awubaboni phambili khona phandle. Pho-ke nxa lokuvuma ukusetshenziswa, nxa susetshenzisiwe ngabe ungabotshwa akula umuntu okulandayo ungalimala esibhedlela sizibonela wedwa into zonke lezi kumele abantu baziboniswe ukuze ukuthi bakubone ukubana akudingeki njalo akuncedi ukubana ube ngomunye okhanya ugijimela phambili usenza udlongdlong
ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gift Stube
Abinhlanganiso ye-Stern Foundation bemanyene labekolishi laseMelika ele-Wagner University basungule umhlangano wensuku ezimbili namuhla eHarare okucebisa abesifazana ngokuzivikela ekuhlukuluzweni ngokocansi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umhlangano wokulimukisa lokuphuma lamasu okumelana lokuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi ungenwe ngabengatsha zikahulumende ezichiyeneyo abalwela amalungelo abafundi ubukhokhelwa ngudokotela Rutasha Gordon umsekeli kamongameli obona ngokuqala kwezemfundo eWagner University eMelika udokotela Gordon ulimukise iZimbabwe ngendlela ezingalandelwa ukumelana lokuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi kungakhathalekile lobuli
There is not clear communication between the students and the institutions about what the policies and procedures are or how to go about reporting.
Umqondiso weStern Foundation eZimbabwe uNkosikazi Shalin Chekenya uthi ukuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi kuhamba phambili ezikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe.
Besibonga futhi leStern Foundation ukuthi ibuye ibuye lo Dr. Rute ovelela eAmerica. Esitshela la ukuthi hayi laseAmerica sexual harassment ikhona but bona balemthetho lama systems are in place enzele ukuthi hayi umuntu engaphambanisa kanje uyajeziswa kanje and labantu esikolo baya orientedwa ukuthi nxa kuyikuthi uhlangene le sexual harassment ureporta ngapi ureporta njani
abeZimbabwe Gender Commission abangene umhlangano wemfundiso lobathi sebethatha inyathela ukubhula lomlilo uNkosikazi Virginia Mwanikwa weZimbabwe Gender Commission uyakuchaza lokho
iZimbabwe Gender Commission ekhathazekile ngokukhuphuka kwenani lokuhlukunyezwa ngokobulili ikakhulu kuzigaba zemfundo ephakemeyo lokho kuthuzelelwa ukuthi siyazi ukuba inani lokubika kwalawa macala okuhlukunyezwa lingaphansi kulamacala ayenzakalayo njengekhomishini siyaphenya lawo macala amangalelweyo okunye sisebenzisana lamalunga ahlukeneyo ekusabalaliseni ulwazi ngokuhlukunyezwa kocansi njalo lokho esaqalayo sijonye ukuthola izimiso zokulawula ezifaneleyo kuyajabulisa ukuthi uhlangothi lwePublic Service Commission lusungule imithetho yokulawula ukuhlukunyezwa ngokobulili kuZulu sinethemba lokuthi amanye amalungu azasungula imithetho ngokuhlukunyezwa ngokobulili ukwenqabela lesi simemetheko okweminyaka emibili edlulileyo iZimbabwe Gender Commission isebenzisane leMinistry of Women Affairs lezinye inhlangothi ukusungula izimiso ze-Sexual Harassment Act sikhanyelele ukusungulwa kwe-Sexual Harassment Act kulizwe leZimbabwe.
Umongameli weZimbabwe National Students Union uBenoni Ncube uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwezocansi eZimbabwe okuhamba phambili.
Sine problem kakhulu especially ebankane abantwana abangamankazana ngundaba le ukuphila sokunzima ezikolo. Sokunzima izikolo fees iphezulu amarenti ayadula. Abazali bahola imali ezincane so konke lokhu ku-affecta umntwana esikolo sesehluleka nje ukuthi la enelise ukudla ukudinga izigqoko lokuthi ndlela yaphile njengabanye abantwana and kuhlupha kakhulu abangamankazana then bese kusenza amadoda ananzelele i-vulnerability yala mankazana abesebuya bethwele khona okokuncane okungayindawo but besazi ukuthi emntwini ongelalutho bazathola abakufunayo
olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi ukonakala kwesimo somnotho welizwe sekukhuphule izinga lokuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi kungakhathalekile ngobulili
ukuhlukunyezwa kwabesifazana ngokwecansi kuma-tertiary institutions esikubiza sekuthi i-sexual harassment kuyinto ejayelekileyo kakhulu kuma institutions, ma textile institutions ayithi. Lokho kubisela abesifazana emuva ekuconcentration kwabo esifundweni zabo. Njalo kuyabenza ukubana ezifundweni bacine bengaphumelanga kahle. No abanye bacina bezinikela ngalo uchance ukuze baphumelele ngoba basebethenjiswa ukubana manxa unganginikezanga awuyikuphumelela kwenza ukubana ungaphumelele esifundweni. Lokho kuyinto embi ehlukumeza abafazana okuyinto okufuze imi ukuba into embi ebisela abesifazana ekuphumeleleni kuma textile institutions.
Umhlangano lo uqhutshelwe eHarare phansi kwesihloko esithi Strengthening Response Mechanisms to Sexual Harassment in Higher and Tertiary Institutions through Intercultural Engagement, Zimbabwe, United States of America. Uqale izolo ugqitshwa lamuhla. Abangenela umhlangano bavumelene ukuba sekumele kube lemithetho yokulungisisa lolu dubo ngoba luyalukhula ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abanengi sebesole uhulumende ngokufuna ukuxotsha abongi abakhalale umsebenzi ngenyanga edluleyo bekhala ngeholo eliphansi. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Uhlangothi lukahulumende oluqhatsha abakumsebenzi wezempilakahle olwe Health Services Board HSB lubikwa solulaye abaholi bezibhedlela zonke zelizweni ukuba balethe amabizo abongi abaphatheka ekutshengiseleni okwenzakala kumaviki amabili edluleyo. Imizamo yokukhuluma nenhlanganiso ezikhokhela abongi yehlule, kodwa inhlanganiso ezifana leZimbabwe Professional Nurses Union, ZPNU, ilobe incwadi itshela abesibhedlela seKadoma General Hospital lasePareniata ukuba beme ukuhlukumeza omongikazi. Inhlanganiso le ikhuthaze inkokheli yezibhedlela lezi ukuba ime ukuhlukuluza izisebenzi ngendaba zokutshengisela. Abongi abakhulumele Studio 7 abangathandanga ukuvezwa amagama abo bathi kabethuselwa ukuxoshwa umsebenzi, ngakho ke bathi bazaqhubeka ngokutshengisela. Abalamabizo ayabe ehanyiswe kwabe-HSB babikwa bezaqala ukumiswa phambili kwabakhulu babo besetheswa amacala okutshengisela. Ukutshengisela okwenzakala ngeviki edluleyo wamisa izisebenzi lezi sezibona ukuba uhulumende akula akwenzayo ukulungisa udaba lwazo. Umongikazi okhulumele Studio 7 kodwa engathandanga ukuba igama lakhe liveze uthi bazaqhubeka phambili betshengisela.
I-government isitshengiseka kuhle ukuthi kayilandaba lathi thina njengamanesi umbeni abantu bonke nje abenza okwelapha eZimbabwe. Obodokotela labanezi kabalandaba lathi, kabalandaba lokuthi siphila njani. Khonapha sebefuna ukusixotsha emsebenzini. Bake basixotsha ngo-2018 saphendula, abanye bethu abazange bephendule ngoba imali ayikho, which is why abantu bayaphuma eZimbabwe ngoba ngeke ngahlalela khonoko. Vele siyayesaba ukuthi bazasixotsha, kodwa akuncedi ngoba nitholi lutho. Khonapha kuthiwa ama-hearings azaqala kumbeni next week yini asazi, ngoba baphonga ukwenza izinto zabo bethule. Then zaphonga ubona usuphiwo okuyincwadana ukuthi uyadingakala e-HR. Asisesisabi, kodwana sizabona iphepha yayo ngo-Friday. Ingabuye ilutshwana, siyabuyela e-strike ngoba kule nto ewesaba lapha. Sesikujwayele lokho ukuthi na avalandaba lathi, so lathi zenze i-strike.
Ingcishi ecubungula ezombusa zomnumzana Pride Mkono uthi uhulumende usefuna ukusebenzisa amaqhinga amabi ukwethusela izisebenzi.
Vele sokuyinto eyenziwa nguhulumende kaEmerson Mnangagwa ukuthi ebexotsha abantu abatshengiselayo xa bengakusuthisekanga ngendlela abasebenza ngayo njalo ngemiholo abayitholayo. Akusuko kokuqala lokhu, sabona omongi abaningi labodokotela bebhalelwa incwadi zokuthi sizowumisa umsebenzi ngomnyaka odlulileyo, njalo sibona amatitsha amaningi athesi atshengiselayo ngokuya kuma-strike ebhalela njalo incwadi zama-charges atshiyeneyo, abanye bamiswa lo msebenzi wakhona, abanye bakhitshelwa izimali ababhadalwa lakathesi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli senhlanganiso emele ababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, umnumzana Themba kuye moyo.
Uhulumende yinhlala yenza ukuthi izisebenzi nxa zikhuluma la yena azihlukumeze, azethusele, azi chere mwaguzi kuchu msebenzi. Wakukadwa la mtla wakukuchwa onensi beteri maki. Wakukuchwa la wuto wotela. Wabali silaba ngemvala wakukuchwa. Kuta unawa wantubave kudumikini so mwagu bagomnoto wesikwama sako. Uze veneri suku pili sa imbuli sako. Tinage jenge atuzi sitama omongigazi lava. Umtaka 22 sese tuzani. Kumbela vise kuchu msebenzi, kumbela vile nga kuchu msebenzi. Libu uye, sizo kasa nani, ucheru hudumendu utihoda alisikoti salona. Alise nelisu uspirisa. Iwe kazi traki, ingegi miso na mwiki utuali za kuchu msebenzi, bomo mkigazi. Njemo balati, iwe kazi traki, singege si ikala lemova, haba kukerewe tuwe atuzi wa kuchu.
Ngomnyaka 2018, umsegeli, kama ngamelu mnumzana Constantine Chiwenga, mwenye njalo, umpati ntamboze mpila kahle wakocha abongi wakalisa kahle ukuba qhatsha abanye babo bayithola imisebenzi ezikhundleni ababevelebekizo abanye njalo wahle waphela umsebenzi ngeviki edluleyo izisebenzi zikahulumende zifungeze baphansi ukuba azisaqhubeki ngokukhulumisana nohulumende ngoba kungela okuphumayo ngimele isithu 7 ngiseHarare ngumntondolozi Ndlovu.
Uhlelo Live Talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabafundi ngokocansi emakolishini osokubhahile i-sexual harassment. Aba mabandla aphikisayo sebesole umongameli yemasoni Mnangagwa lamanye amalunga ezanu PF phezu kwenkulumo abathi zitshotshozela udlame phambilini kokhetho luka 2023. Umnangagwa utshele umhlangano wezanu PF Politburo izolo ukuthi abamabandla aphikisayo bona athi basetshenziswa izitha bazaphathwa ngesandla esilukhuni ngamabutho bengaqala udlakela. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa laye uthi amabutho ngawezanu PF ngokubika kwephephandaba le-Newsday. Kulama video njalo aveza amalunga ezanu PF ethembisa ukuhlasela amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele CCC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le CCC umnumzana Abednego Pepe onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo kutshengisa into esobala ukuthi ke ingqondo yegangeni eyayiyo eyababuya beyithwele abantu bezanu bevele empini kayikaphele emakhanda abo. Baliphethile izwe leli bayenza i-entitlement yabo sebebona ngani khona liplazi labo leli lapho kufanele benze khona abakuthandayo ngoba bafuye inkomo zabo. Kodwa ke mina engingakutsho ntungameli ukuthi okungapheliyo kuyahlola ngoba nxa umthungameli welizwe ekhuluma ngama security forces ukuthi kasoza goqa izandla nxa i-opposition iphehla udlame mina ngibona ngani kuyatshengisa ukuthi usephelelwe izingqondo kancane esikwaziyo ukuthi kona umuntu obotshwayo kufanele ukuthi abe edale icala nxa edale icala amapholisa yiwo kufanele ukuthi aphenye lolo cala athole umuntu elecala amhambise ecourt kodwa ekwenzakalayo ukuthi sibona abantu besethuselwa ngamasotsha nalo ungakhohlwa ukuthi ke lapho sisuka khona sisuka ekuthini ilizwe leli lisuka ezandleni zika Robert okade sihlupa futhi laye lisize ezandleni zika Mnangagwa lingene ngekhulu so nxa siloku sisethuselwa ngamasotsha ngumongameli lizwe kuyakhahlasimulisa umzimba lokho kuyatshengisa ukuthi khona amandla wona ngwawo avela ebantwini kaselawo usebambe abantu wabavalela esibayeni ngenkani usethembe wona lawo masotsha amfakayo ukuthi abantu zabavumisa ngenkani kodwa njengoba nitshilo okungapheliyo kuyahlola entungameli
Nanso baba Chuma, kuthiwa uhulumende webandla lenu eZanu PF nguye oqoqa uDlakela sisiya nje kukhetho kanti uhlukuluza abamabandla aphikisayo.
Since uqalisa kwe-Second Republic kusho ngobaba uMlangagwa, iZanu PF sithethe i-backstand kakhulu entweni zalezi ezodlame. Uthumile Shoba legcekeni ekhuluma ngakho, ku-Central Committee sakhuluma ngakho, ku-conference yebhindura last year ngo-October sakhuluma ngakho, ukuthi udlame alufunakali, abantu bengatshaywa, abantu labancenge bekhonjiswe kuhle ukuthi bangene epartimenti yeZanu PF. Kodwa sesikunanzelele ukubana, unfortunately, abaphikisayo laba especially abe-Triple C babuya ngento zonalezi ezodlame bathanda ubana bezohlokoza ngabomo ngoba bona vele ipolitiki zabo yizonalezi zokuthi bengahlokoza i-international community msithi alilabona urhulumente eZimbabwe vele ulodlame izanupi vele ilodlame kodwa kuyibo abanjani abahlokozayo yikho lokho kwakukushiwo ngumongameli ukuthi hhayi amabutho ama-security forces wonke nxawakhangele imandate yayo ephuma ku-constitution yeZimbabwe yikuthi kumele bevikele iZimbabwe ezingaphakathi kwelizwe nezingaphandle kwelizwe. Ngakho nxa wena izabuzoezidlame njengalo fana ukwenzakala lafana uzeqine unfortunate usekushisa abantu sebedidiliwe abantu abana bafika ngodlame olunzima lokuthi bakhulela la mapholisa amapholisa ekhona engahlakazi lokuthi aqale ngabi abambe ngathi aye nga yikho kwakuthina sekungene ama-security forces angamashota.
Naso baba Bebe.
Uyazi ntukamili kule nto emangalisayo kwesinye isikhathi nxa ungavele ube umuntu wezani kwesinye isikhathi uyamsupha ukudefenda wonke. Okwakuqala, kambe umuntu ongayenza udlame ekhangele umuntu othwele umbhobho oyabe erongo nxa ebulala omunye ngubani? Ngoba umuntu ohamba ngezandla udlame lwakhe lunqotshwa yikubotshwa lipholisa afakwe izampela. Kalunqotshwa yikuthi isotsha likhombele umbhobho lidukule umuntu. Ngoba lapho okulodlame oludinga isotsha khona, kuyabe sekulomuntu ongene ngombhobho. Into ekhulunywa nguMnangagwa njengopresident ukuthi kona abantu be-opposition sizadila labo ama-security forces, iyatshengisa ukuthi kona yena ngwakhe ngoba lo dlame lwangikhona athi kona uzadila lesi. Angikaboni oludinga ukuthi angakhuluma nge-security forces ba. Kathesi sonke nini kumbe unje lawe ntunga ukalubo. Lobani kakalubona pho ukuthi usuthi pre-empt ukuthi kuzaba lodlame oluzadinga amasosha ukuthatha ngaphi antiyabona ukuthi yinto evele isilungiswa ukuthi kuzadingwa abantu kwenziwe njengama-dissident ayekhona okwadingwa abantu ukuthi bazenze ama-dissident so that abantu bahambe bayebulala abantu so yikho sebefuna ukwenza kathesi and umongameli uwenze njengomgalo ngo-1982 ebisigugraund wayebusa ngendlela efana nayo amandla kawadefendwa njalo ngoba amandla elizwe anikwa ngabantu abavotayo and kabafoselwa kabavunyelwe ukuthi bazikhethele lokho abazikhethela khona bangaze bafoselwa.
Baba Chuma, siyazi ukuthi uhulumende uthi uphakathi kokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service lona olwalulolonga kumbe olulolonga laba abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Siyazi sesike sababona abasakhulayo laba besetshenziswa kundaba zodlakela ilibandla lenu leZanu PF. Kulokwesabela ukuthi ngokuvuselelwa kwalolu hlelo khathesi lilungiselela udlakela kuphela kukhetho luka-2023.
Nxa sesibuya kundaba ye-National Youth Service late, khathesi ivulelwe umuntu wonke, okusho ukuthi na even umyouth we-Triple C laye uyavunyelwa ukuhamba eyotrena. Ayiseyonto ye-party but isiyinto e-state ekuthi ona wonke umuntu ngoba laphana is about i-patriotism lokuzibamba kuhle njengentanga umuntu osakhulayo ayikulani izokwephathi akulani nani but kula okokwenza ngokwama-doctors of Zimbabwe ama-principles eZimbabwe sivela ngaphi siya ngaphi.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZanu PF. Ubexoxa endawonye lelunga le-Triple C umnumzana Abednego Bebe. Lithiye indlebe kuhlandla lesibili lalingxoxo kuzindaba zethu zekuseni kusasa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-Triple C umnumzana Job Sikhala umiswe njalo enkantolo namuhla. Esedeswa icala elitsha elokuvimba ingalo yomthetho. Kuqhutshwa umhlangano wokucebisa abesifazana ngendlela zokuzivikela kundaba zokuhlukuluzwa ngokocansi. Aba mabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa besithi uphehla udlame phambilini kokhetho luka 2023. Kwanele Mthwakazi, yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.